kokuqala nje ukuthi ukuthi kube nengxoxo bahlangene bathokisana yikho kufanele kwenziwe inhlanganiso ezizimeleyo nabo bonke abantu ukuthi bangama-stakeholders okhethe lesizwe kumele bakwazi ukuhlala phansi bakhulumisane ezintweni lezi abazichambileyo eqakatheka okwedlula zonke yindaba yemali kumele kube le mali eyeneleyo eyokhetho ukhetho kalukhululeki nxa ngabe imali ingazange yenela kulilungelo labantu bezimbabwe ukuvota ngokunjalo lelo lungelo kumele kufakwe kilo imali kanti ukhetho yilo lusipha uhulumende imali leyo incane kakhulu kasomabhiliyoni kumele iveki iyizuze kanti-ke isitafu sonke kumele sibe ngabantu abazimeleyo kungabikhona osekela leliyaqembu bophikela leliyaqembu kube ngabantu abathenzwa yilizwe lonke ukuthi bajamela ukhetho lwezimbabwe lube ngolukhululekile olwentando yabantu ngendlela efaneleyo so kuqakathekile ukuthi kube lengxoxo iveki laleli ilungise khona lokho
abakhulume bemele iMDC emhlanganweni lo bathe bona ngokuhluthunwa kwentambo zombuso okwenziwe libutho kuyadingakala ukuthi abakwamanye amazwe bavunyelwe ukuzehlola ukuqhutshwa kokhetho lolu abagoqela iUnited Nations, iAU kanye leSADC. Ungathini ngalokho?
Kuvele nje kuyadingeka ukuthi uma kusenza into ebalulekile engafihlwanga ukuze omakhelwane ukhetho nje luba njalo kodwa njengezwa sengathi upresident welizwe okhona khona manje ukhuluma ngokuthi uzabanxusa labo bantu kuvele kumele kube labo abantu abavela kwamanye amazwe lokho kufanele kube khona ukuze phela wonke umuntu asuthiseke ukuthi ukhetho lohamba ngendlela efaneleyo akulanto efiswayo mayingekho into efiswayo ngababuya be-SADC babuya be-African Union babuya be-EU babuye ngokuhlukahlukana kwabo abantu bazohlanganelela kunye nathi egugwini le-elethini esiyabe silayo.